Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 25 kuMpandula 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, inani labagulayo ngemva kokutholakala bele COVID-19 eZimbabwe lehlile laya kwabedlula kancane inkulungwane 1482.
These are a breach of international law and a compromise Zimbabwe's capacity to implement and achieve sustainable development.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaza inhlanganiso United Nations ukuba incedise ekwesuleni izijeziso zenotho athi zafakelwa iZimbabwe ngamanye amazwe angentshonalanga.
Leli iqembu lisase iqembu elisakhulayo elisungulwa endaweni yaseCholocho eJowa.
Kuhlelo Woza Friday kuliviki sihamba leqembu leRumba elizibiza ngokuthi yi Elephant Hits and Jowa Stars liphethe idlalado lalele sibili. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inani labagulayo ngemva kokutholakala bele COVID-19 eZimbabwe lehlile la kwabedlula kancane inkulungwane 1482. Sebezinkulungwane phose ezisichiyagalombili 7752 asebefunyenwe belegcikwane leli lilokhu laqhamukayo elizweni ngombimbitho. Asebebulewe igcikwane leli lokhu bengamakhulu edlula kancane amabili 227. Kwasila abazinkulungwane ezedlula eziyisithupha 6043. Ezwekazi le-Afrika lihlasele abedlula isigidi 1,437,072, labulala inkulungwane ezingamachumi edlula amathathu lane 35,007. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamachumi edlula amathathu 32,279,835 abatholakale belalo, labulala phose izigidi esisodwa 983,865. Kubika abekolitshini le Johns Hopkins University wele Melika. Ugatsha lukahulumende olubona ngezemfundo luthi lubhodabhode kwezinye izikolo elizweni namuhla, njalo luyasuthiseka ngokuthi ziyavulwa ngomvulo njengoba lunikeze impahla zokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19 izikolo lezi. Umabhalane walolu gatsha unkosikazi Thumisang Thabela ubikwa isithi impahla lezi zibalisa ama-masks amathathu umntwana munye ngamunye, okokuhlanza izandla ama-sanitizers, lokunye okokuvikela i-COVID-19. Kodwa ababalisi bathi izikolo zemfundo ephansi ziyabelana lezemfundo ephezulu ama-sanitizers, okwenza kube lukhuni nxa kulomango omude phakathi kwazo. Lokhu kwenzakala lanxa iningi lababalisi lisithi alibuyeli emsebenzini ngoba lifuna ukwengezelelwa iholo kumbe liholiswe ngedola yeMelika. Umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance, umfundisi uSeni Sibanda, uthi bekukuningi okufanele kwenziwe izikolo zingakavulwa.
Ababalisi bakhulumile ukuthi izikolo azikatholi lutho oluncedisa ukuthi kufikele lo mkhuhlane we-COVID-19. Izikolo eziningi azilakho lokho. Uhulumende kumele ukuthi aqale engavuli izikolo, aqale ananzelisise ukuthi abantu abaningi kumbe lezikolo eziningi azilayo laleyo mali yokuthenga ama-sanitizer kumbe yokuthengela abantwana bonke ama-mask. Siyakwazi ukuthi abantwana abaningi kade besehlule ukubuya esikolo bengalambadalo i-school fees, njalo lamatishala amaningi abekhala ngokuthi limali abayiholayo ayikwani ukuthi bebethenga lezi zinto ezidinga. Ngoba singayekela ukwenza khonokho, lo mkhuhlane uzavumbuluka njalo abantu sebethelelelana.
Amazwi akhe agcizelelwa ngunkosikazi Patricia Chabalala olondoloza intandane njalo engumsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association.
Sebezivumigethile yimi bazihlanza ngoba uyabona labo abantu sibona labo ngabantwana bethu njengabantwana bona labo esiyabafunda. Lanxa singabe sifuna ukuthi bafunde kodwa
uhulumende kodwa uyavuma ukuthi inhlelo zamanzi ziyasilela ezikolo lanxa ugatsha olubona ngamalungelo abantwana kumanyana we-United Nations olwe UNICEF lwagebha izibhorane eziningi. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaze inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations ukuba incedise ekwesuleni izijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU-PF ngamazwe entshonalanga ngoba uhulumende wakhe unanza amalungelo kaZulu, ukhathalela abesifazana, uthuthukisa umnotho welizwe njalo uselobudlelwano obuhle labamhlophe abathathelwa amapulazi kusukela ngomnyaka ka-2000. Ukips to be Studio 7 usethulela lolu daba.
Mnangagwa wethule lokhu ngolwesine kusihlwa emhlanganweni we-United Nations General Assembly owenzelwa ebulenjini wokuxhumana ngenxa yokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Uthi izijeziso zenotho kazilunganga.
These are a breach of international law and they compromise Zimbabwe's capacity to implement and achieve sustainable development, especially
izijeziso zenotho ezingekho emthethweni sezike zakhulunywa ngunobhala jikelele wenhlanganiso ye-United Nations labanye bakhe ababona ngokweziphepheli ukudla lokunye. Izijeziso lezi ziphula imithetho yomhlaba wonke jikelele njalo zenza ukuba ilizwe leZimbabwe lingathuthuki ngemfanelo, ikakhulu ukuthi siyenze inhlelo ze-sustainable development goals. Ngakho-ke sifisa ukuthi i-General Assembly ikhulume kakhulu ngezijeziso lezi ezenotho
against these unilateral illegal sanctions on Zimbabwe.
Uthi ilizwe leZimbabwe kalephuli amalungelo kaZulu.
The commitment of my government to these cardinal principles remains unwavering.
Umendo wami uyazama ukuthi abantu bakwamanye amazwe bengathwali nzima xa befisa ukuvula amabhizimusi elizweni. Siyalandela isisekelo sombuso. Lokhu yikho okwenza ukuthi silobelane isivumelwano labalimi abathathelwa umhlabathi. Sikhangelele ukuthi umhlaba wonke jikelele uzasincedisa ukuba sidinge imali yokuhlawula abalimi labo.
As we mobilize resources to implement this agreement.
Njengamazwe wonke omhlaba wonke jikelele uthi ilizwe leZimbabwe lilisana lokumemetheka kwe-COVID-19.
Let me assure you that Zimbabwe continues to implement measures to battle the COVID-19 pandemic.
Uhulumende wami uyazama njalo ukuthi alwisane lomkhuhlane we-COVID-19. Sebenzisa iziqondiso zomanyano womhlaba wonke jikelele, i-World Health Organization. Uhulumende wami wethulela uZulu imali efika phose amabhiliyoni angamajumi amabili amadola, 18 billion Zimbabwe dollars, yokuncedisa abathwele nzima. Abanye abalalele umbiko kaMnangagwa bathi uyitshaye ekhaleni. Omunye wabo ngumnumzana Belief Gawule webandla leZANU-PF.
Abantu abasafayo ngabantu magaza phansi ngapha ngamafanisiza nalawo ngendaba yomhlabayo. Ngokumele kube clear and abantu ngokuhamba kwesikhaphayo kubona ukuthi hayi, indaba ekhona indaba yomnotho, indaba yomhlabathi, amakhiwa la abuhlungu ngomhlabathi.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Innocent Ndibali owebandla le-Economic Freedom Fighters Zimbabwe othi kumele kwesulwe izijeziso zenotho.
Ama-sanctions might kick in Zimbabwe, kodwa siphinde sithi amanye ama-sanctions really afakwa yiyo futhi i-government. Iwafaka ngokuthi abavumeli ukuthi labo abafuna ukutshengisela betshengisele, abavumeli labo abalokukhonona abafuna ukuletha ama-grievances abo ku-government, abavumeli ukuthi uZulu ekhululeke. So ngama-sanctions wona lawo abafaka kuZulu. So esikutsho ukuthi ama-sanctions wonke, including lama-sanctions afakwa nguhulumende wethu ebantwini beZimbabwe, mayikhitshwe.
Umnangagwa uphinde wathi ilizwe lakhe lilwela amalungelo kabomama.
Zimbabwe has taken major steps in implementing the Beijing Declaration. These include
Uhulumende wami uyazama ukukhathalela abesifazana. Sesile Zimbabwe Gender Commission emunyethwe kusekelo sombuso welizwe. Njalo sesiyethula imithetho evimba ukukhahlanyezwa kwabesifazana. Okunjengokwendiswa kwabantwana abangamankazana besakhula lokwaba ilifa. Silebhanga njalo elokuncedisa abesifazana abafisa ukwenza amabhizinesi.
And discrimination against women in inheritance matters.
Kodwa unkosazana nokuthula adonsi ohlaziya ezombangazwe uyakuphikisa lokhu.
Sibone ogogo behlukunyezwa, sibone omama bedlengulwa, sibone omama bethunjwa.
Umnangagwa owangena esikhundleni sikamongameli ngomnyaka ka-2017 wancintisa kukhetho ngomnyaka ka-2018 kuthiwa ukhahlameza amalungelo kaZulu. Uyakuphika lokhu. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngingokipstube.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Umthethwandaba waphezulu we-High Court wakoBulawayo ulahle isicelo esikade sikhwezwe izinhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu esesiphangiphangi sokumisa uhulumende ukuba gebhe aphinde angcwabe kakutsha amathambo abantu ababulawa ngesikhathi segugurawundi elizweni. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba.
Umahluli we-High Court koBulawayo uJustice Martin Makonese ulahle isicelo ebesenziwe ngabenhlanganiso ezithile ezigoqela ibhethu likaZulu, izaphu labanye. Umahluli utshele abakhwezele sisicelo ukuba kuzamele babhadalele indleko zonke ezibe khona ekahlulelweni kwaso. Umnumzana Charles Thomas ongomunye obakhweza lesi sicelo emthethwandaba owasila kumbhuqazo wegugurawundi wayeqambe umongameli weZimbabwe u-Emmerson Ntambutso Mnangagwa, umphathintambo wezenzakala ezweni uKazembe Kazembe, iCommission eNational Peace and Reconciliation Commission nomgcini sihlalo wayo umnumzana Selonare, iMathebeleland Collective nomgcini sihlalo wayo unkosikazi Jenny Williams. UThomas labanye bakhe bathi abantu laba akumelanga kube yibo abakhokhela uhlelo, njalo ukungcwatshwa kutsha kwalaba bantu kungaphambanisa ubufakazi bokuthi babulawa njani. Esipha isinqumo sakhe uJustice Makonese uthe udaba lwegugurawundi kumele luphathwe ngonanzelelo kulandelwa isisekelo sombuso ngoba luthinta abantu abaningi. Abakhweze loludaba edale uthi abazange bacubungulisise kahle, njalo bekumele bakhulumisane leNational Peace and Reconciliation Commission, yona eyiyo ephiwa amandla isisekelo sombuso welizwe ukuphatha ngokwegugurawundi. Igqwetha ebelimele umnumzana Thomas labanye umnumzana Ngqobani Sithole uchasisa isinqumo seHigh Court lesi.
I-High Court ihlahlule indaba yegugurawundi. Isicelo sethu silahlele khatshana. Kwasokusokobala ukuthi uhulumente uthe yena egazange atsho ukuthi uzabeyaphanda amangcwaba abantu ababulawa ngombhuqazo wegugurawundi. Ngakho-ke bona babekufake obala ukuthi ephepheni bazakwenza njalo ngoSeptemba. Ngakho-ke inkantolo enkulu kukhanya isicelo sethu sokuthi kungayiphandwa isilahlile ngoba ithi ngamafitshane akula muntu wathi uzakuyaphanda.
Umabhalane we-ibhethu likaZulu umnumzana Mbusofuzwayo uthi okumqoka yikuba akula muntu ozaphandwa abekwe kutsha kungalandelwanga umthetho.
Ngilethemba lokuthi abantu kuze sizwisise into eyodwa ukuthi inkundla zethu zinkundla esingathi uhulumende uzibambe ngentamo. Akukho okukhulu kodwa sikukhangelele, kodwa sisakhangela i-judgment. If it means ukuthi kuze sithi appeal i-judgment, sizayi-appeala. Kodwa okusalayo ukuthi thina sithi akusoze kube yinto enhle ezakhulula abantu ikakhulu abafelwayo lesizwe seZimbabwe ukuthi umuntu wabulala abantu ebe nguye oselida iprocess yokugubha amangcwaba ebangcwaba kakatsha. iprocess leyi kuvuza ikhokhelwe iNational Peace and Reconciliation Commission lezinhlanganiso ezingokuthinted.
Umqondisi weMathebeleleni Collective unkosikazi Jenny Williams ebuzwa ngesinqumo lesi uthe usabambekile uzaphendula engaqeda emhlanganweni akade ekiwo, kodwa size saya emoyeni elokhe engaphendulanga. Ngenyanga edluleyo kaNcwabakazi, umongameli Emmerson Mnangagwa ube lomhlangano labenhlanganiso yeMathebeleleni Collective labanye abantu bekhulumisana ngodaba lweGugurawundi, baphuma lesinqumo sokuthi kugejwe amathambo ababulawayo ukuze kuqaliswe uhlelo lokuphiwa amaphepha okutshona kwabo, ama-death certificate, okungakhokhelela ekuthini abantwana abasalayo labo bathole ingwalo zokuzalwa, ama-birth certificate. Kodwa lamhlanje baya kuphika bathi amaphephandaba aloba imibiko engayisiyo. Kulabantu abangaba zinkulungwane ezedlula amachumi amabili ababulawa kumbhuqazo weGugurawundi phakathi komnyaka ka-1983 lo-1987 ezigabeni zeMandebeleni laseNkabazwe ngabeviyo lebutho ele-5th Brigade. Umongameli Mnangagwa nguye owayengumphathintambo wezomvikela ngesikhathi sombuso kaMui owayengumongameli uRobert Mugabe. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Live Talk namhlanje sikhangela okwethulwe izolo ngumongameli Emmerson Mnangagwa emhlanganweni weUnited Nations General Assembly. Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Isidumbu sobe ngumahluli womthethwandaba waphezulu owe-Supreme Court wakwele Melika uJustice Ruth Bader Ginsburg sizalala kusakhiwo sedalela ephalamende ese-US Capitol namhlanje. Umlawuli wedalela ephalamende wobandla lamademocrats unkosikazi Nancy Pelosi nguye owamukele uGinsburg kuleli dale. Umkhokheli wamakholwa esijuda uRabbi Lorraine Holtzblatt nguye okhokele umbuthano waseCapitol Hill ochaze umoyi njengeqhawe lokulwela ulandelwa komthetho ngokugcweleyo, esithi lalapho esegula kakubi wayelokhu elwela abekukholwa kukho. UGinsburg ngowesifazane wokuqala wokholo lwesiJewish ukuphiwa inhlonipho enje. Ingozi yempopho mazamanzi ebangwele yikuna kwezulu elingela mkhawulo kusukisela ngenyanga kaNtulikazi kwele South Sudan ibikwa isibhidlizele abantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu ayisithupha imizi 600,000. Inhlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba e-United Nations ibika ukubana leli zulu libangele njalo ukudabuka komfula omkhulu we-Nile River.
Sebecabange ukuzibambela ngezandla intuthuko yeziqinti zabo abebulili ma-East esabelweni seMathebeleland South abasebenza kwamanye amazwe kulandela ukubhidlika kwenhlelo eziningi ngenxa ye-coronavirus. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Izakhamizi lezi eziphuma ezigabeni ezijeneyo emangeni wediba ebulili ma-East eMathebeleland South zithi zikhethe ukuthi zingagoqi izandla zisekela i-COVID-19 izenzela sandando emphakathini. Umgcini sihlalo wenhlanganiso yentuthuko yalezi zakhamizi eDiba Development Foundation umnumzana Gaya Majahana uthi sekule minyaka emibili bebumbele inhlanganiso le, kodwa i-coronavirus bafundise ukuthi ikusasa iyalungiselwa.
Sikwazile njalo ukutholela abantwana abangamantombazana ama-sanitary towels abawathola njalo nyanga zonke. Sifuna njalo ukudonsa amanzi edamu aye esikolweni seDiba. Kanti sisehlelweni lokuvuselela elinye idamu okuthiwa yibambanani dam elisemphakathini lapho kuzonta khona inkomo zomphakathi eduze kweplazi lakoshila kutholakale namanzi eDiba.
Uthi kulebholoho elimimpo abalakhe emfuleni uThekwane uthi ngalesi sikhathi se-coronavirus bakhethe ukuqakathekisa kakhulu inhlelo zemfundo. Iningi lezikolo kulumango baziphathise ngezinto zonke ezidingakalayo ukuthi ababalisi labafundi bazivikele kugciwane le-coronavirus. Bahlele njalo ukuthi kungabi lo mntwana ohamba esikolo edatshukelwe. Umgcininceba kulenhlanganiso umnumzana Limukani Kelvin Dube uthi yonke limsebenzi ifezwa ngemali etshaywa ngabasemazweni laba abagoqela abafunda ezikolo zakulendawo lababalisi bakhona.
Izakhamuzi yize sixhasayo kakhulu, yize bese siya kuzo zixhase ngemali, nabomakhelwane abakhelane nediba. Siyabonga kakhulu kakhulu kunqaso esesitholile kuze kufike lesikhathi lesisamanje. Kungakho ke sesicela ama NGOs, sicela abantu abangaxhasa baxhase ukuthi size sifinyelele kuzo zonke inhlelo esizicabangayo, inhlelo zonke esinazo njengomphakathi wasediba. Singabonga kakhulu kakhulu.
Umnumzana Majahana uthi kwakhathesi sebephakathi kokwakha amaklinika, kanti ke enyabane lediba vele izikhonkwane zawo sezibethelwe kanti lezidina sezikhona. Uthi yebo i-coronavirus ibathwalele ubhulo, kodwa ngakwelinye icele ibachiye bekhaliphile.
Abantu basebulilima East umkhuhlane we-corona abawuthathanga njengento ezobabhubhisa, kodwa bawuthathe njengento ezobayakha. Kuyinto ejabulisayo ukubona abantu abahlupheka kakhulu kangaka besukuma bezimela.
Sabeqalile njalo uhlelo lokwenza indawo yabo le engcelelane leBotswana ukuthi ibe lakho konke okuzakhanga izethekele. Ngenxa yaleso sizatho bafuna ukudonsela ugetsi kulezi ndawo ukuze baphume komnyambambile. Umphathi isikolo wediba primary unkosikazi Ruth Chuma uthi umgodi wamanzi abagujelwe yile inhlanganiso ususize kakhulu ababalisi labantwana bakulesi sikolo abafika amakhulu amane.
Ababalisi babe hamba umango uyadinga amanzi komunye umgodi wesigaba. Abafundi kwakumele baze esikolo bethwele amanzi abo kunatha. Kwakulesifundo okuthiwa iagriculture. Sasingafundiseki kuhle ngoba kumele ababalisi bafundise abantwana ngokulima. Ngakho ke ukugejwa komgodi lo kwasiza kakhulu wonke umuntu.
Katika umlisa wediba umnumzana Forgiveness Mdlele Gumbo uthi kungayisiyo linhlanganiso ezakhamizi lezi, indawo yakhe ibizabilokhi ikomnyama ubambile.
Uyazi ngiyalibonga abantu bakithi, lengisurprisile ngedonation yonke nale eliyenzayo njalo lokhu aliqhubeka lisiya phambili. Uyazi into eliyenzile enhle kakhulu. Uyazi lengivale isikhala esinye esibuhlungu kakhulu ebesibhekane ngaso ebantwaneni ukuthi manje sizayenzani.
Izakhamizi ezisemakhaya kulezi izigaba lazo azihlalanga phezu kwezandla. Njengoba kusakhiwa amaklinika nje, yizo ezichaya izitina lokukha amanzi. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Uhlelo Woza Friday kuliviki sihamba leqembu leRumba elizibiza ngokuthi Elephant Hits and Joa Stars liphethe idlalade lalo lesibili. Untukamili Nkomo weStudio 7 usipha lolu daba.
Iqembu leli litabuka phansi echolocho kodwa lihlabela likwele South Africa. Nangu umkhokheli walo.
Ngiyabingelela, ngingu-Albert Ndlovu okhulumayo. Leli iqembu lisase iqembu elisakhulayo elisungulwa endaweni yaseCholocho eJoa.
Abafana beJoa Stars baqale ukuhlabela ngo-2008 kwathi ngo-2009 bethula idlalate labo lakuqala elilesihloko esithi sekudiphi donki. Badonse iminyaka bengeladlalade, kodwa nanku sebekwenzile njalo ngaleli elilesihloko esithi sathunywa. Bamba konya kwiti chula kuriti yakho mnyala tra. Thank you.
abangathanda ukuthenga idlalate leno Ndlovu balithola ngapi?
Inamba ze WhatsApp lapho ngathola khona ama CD 0769706523. Einye njalo yesibili ithi 0613142712. Einye esithathu 0653387500.
Yiwaphi amazwi ongathanda ukuwatshiyela abalandeli?
Esikucelayo kakhulu kubalandeli si-Elephant Hits and Joe Stars uxhaso lokuboniswa kakhulu kulokhu esikwenzayo. Ma kukhona lapho ufanele ukuthi sikorrekthe khona ekumameleni kwenu ingoma, besicela ukuthi lisibonise. Siyabonga.
Uphuma ke enkundleni u-Albert Ndlovu leqembu lakhe le-Elephant Hits and Joe Stars ngale.
Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaza inhlanganiso ye-United Nations ukuba incedise ekwesuleni izijeziso zenotho, athi zetheswa eleZimbabwe ngamazwe angentshonalanga. Kuhlelo Woza Friday besihamba leqembu le-Rumba elizibiza ngokuthi Elephant Hits and Joa Stars liphethe idlalade lalo lesibili. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngisithi libe lempelasonto enhle. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.